Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 15 lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele ulungisiswe umthetho olawula ezokuqhutshwa kokhetho iElectoral Act uhambelane lesisekelo sombuso. Kucace ukuba kuzohanjiswa kanjani ukuba izizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ziyanelise lazo ukuvota.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ebona ngezokhetho bathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe azisoze zenelise ukuvota nxa umthetho olawula ezokhetho ungakalungisiswa.
Uzathola ukuthi ama-flights amaningi lawa ngabantu abadinga ukuthi bethenge izinto eBotswana bethengise izinto eZimbabwe and vice versa. And nxa usuzukhona besithi sebezamisa ama-flight, it's a sign ukuthi mhlawumbe umkhonomi weZimbabwe inotho lawo has gone down.
Inkampani yendizamtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha phakathi kweGaborone leHarare isithi umango lo awusalethi nzuzo. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA isixothe uNdumiso Gumede lo Peter Dube umgcini sihlalo weHighlanders Football Club. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni azisoze zenelise ukuvota kukhetho olulandelayo zingekho ekhaya ngaphandle kokuba umthetho olawula izokhetho elizweni o-Electoral Act ulungisiswe ukuze uhambelane lesisekelo sombuso esitsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezeki bathi isimo esikhona sikhuthaza ukuba umuntu aze mathupha ukuzabhalisa igama lakhe kugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota kanye lokuba aze vota esekhaya. Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owokuqala wokukhulumisana phezu kokuphathelene lendaba zokhetho elizweni ongenwe izintatheli zindaba lenhlanganiso ezizimelayo. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau uthi akukho okungenziwa inhlanganiso yakhe ngaphandle kokuba udaba lwesimo somthetho silungisiswe.
The Electoral Act must be aligned to the Constitution and provide.
Kumele ulungisiswe umthetho olawula ezokuqhutshwa kokhetho iElectoral Act uhambelane lesisekelo sombuso. Kucace ukuba kuzohanjiswa kanjani ukuba izizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ziyanelise lazo ukuvota. Ngaphandle kokuba sekulungisisiwe lokhu, wabakhona umthetho ocacileyo olawula phezu kokumele kulandelwe ukuthi abakwamanye amazwe benelise ukuzovota. Akukho okungenziwa, kuyamele baphenduke ekhaya.
UMakarauti okungenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yikuza ekhaya ukuzabhalisa ukuthi baphatheke kukhetho kanye lokuba banelise ukuvota ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu. Bezikhona inhlanganiso ezimele intatheli zindaba okubalisa eVoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, ezingcome lelinyathelo labeZEC lokukhulumisana lentatheli zindaba kundaba zokhetho ngenjongo yokuba kusize ekulobeni indaba ezilohlonzi eziphathelene lalo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-VMCZ, uNkosizana Faith Ndlovu, ulandisa phezu kwalo mhlangano.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba into ezinjengokhetho into e-national njalo ebambanisa wonke umuntu, wonke uZulu loba uvela kuyiphi i-sector ye-society. Njalo sikubona kuqakathekile ukuthi iZEC iyenze umhlangano onje ngoba iletha abantu endaweni A1 ama stakeholders avela kuma different media organizations sabuya ngokuchana kwethu sahlala phansi under one roof sa discuss izinto ezithu affectayo sonke njengesizwe
uMadlovu ethi leli linyathelo elihle okumele ngabe lathathwa kudala ukubamba imihlangano yalolu hlobo lentathele izindaba kukhulunyisanwa ukuze kungabi lokucabangelana ongesikho zithi zilotshwa indaba ezifinyelela kuZulu kube ngeziveza ulwazi olujulileyo.
Umhlangano lo ngokuqala phakathi kwezekhi lentathele izindaba ngakho ngiyobona iyinyathelo lokuqala eliqakathekileyo but ukuthi sibone ama-results njalo sibone ukuthi kuyaphumelela kumele ukuthi siqhubeke and njalo ama-commitments abe yenziwe yabe kuqakathekile ukuthi alandelisiswe aphuthisiswe kodwa hhayi ngithi ukuthi sihlangane sikhulumisane sibonisane sibambeni ukuthi senze kanjani njalo sithuthukise kanjani imisebenzi yethu lelizwe lethu kanye lokhetho lwethu ukuthi kube lukhetho oluyamukelekayo kuZulu wonke ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu
lanxa isekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lakhe wonke oyisizalwane seZimbabwe ukuphatheka kukhetho umthetho lokhe ungakalungiswa ukuba uvumele umuntu wonke ukwenze njalo okufana labasezintolongweni laba kwamanye amazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso zikaZulu ezombusazwe ezamabandla ezokholo lezamasiko zabe Zimbabwe yabahlala kwele South Africa sezibumbe umanyano ezibiza zithi Zimbabwe Diaspora Vote Coalition. Lezi nhlanganiso zithi inhloso yalo manyano yikulwela ilungelo lokuthi zonke izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota zise South Africa kukhetho luka 2018. UBenedict Ndlapo siphala lo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabameli behlanganiso zeZimbabwe ezikaZulu ezamabandla ezokholo lezombusazwe necula ingoma yesizwe emkhosini wokusungulwa komanyano weZimbabwe Diaspora Vote Coalition eJohannesburg ngempela viki. Inhlanganiso ezilichumi lesikhombisa zisayinelene esivumelwano sokusebenza ndawonye phansi kwalo umanyano. Abenhlanganiso lezi bathi bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota kungakho becabange ukumanyana kunoludaba. Okhokela inhlelo zalumanyana umnumzana Thulani Ndebele uthi kudala uhulumende weZimbabwe esephula ilungelo labo lokuvota besemazweni ngakho sekuyisikhathi sokuthi balithole lelo lungelo.
Sivumelene ukuthi sonke sifuna lelo lungilo singakhangelanga ukuthi thina siphuma phi maybe sizimfest or sizanu PF or si MDC or whatever sonke sifuna ilungile lokuthi sikhone ukuvota lana by virtue of being a Zimbabwean I think it is within our right ukuthi sikhone ukuvota lana
iningi lezalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ngabantu abasuke elizweni bebalekela isimo esibi kwezomnotho lezombusazwe bonke ke bathwele nzima njengoba belezimuli abaziselelayo ezasala eZimbabwe kanti nxa sekuyisikhathi sokuvota abaningi abaye ekhaya njengoba beyabe besebenza. Umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kwele South Africa umnumzana Leonard Dube uthi nxa bengalithola lelo lungelo bazanxusa wonke umuntu weZimbabwe eseSouth Africa ukuthi ayevota.
Sizoqhuquzela abantu ngempela ukuthi abantu nayo imvumo yokuvota nayo diaspora votes itholile abaze ngobuningi bazovota nakhona futhi sizokwenza futhi ukuthi sazi ukuthi baregistwa kanjani baregistwa kuphi baza nani into ezivumela ukuthi baregiste ukuvota.
Abanye kulomanyano bathi sebekubonile ukuthi obekusenza behluleke enhlelweni eziningi yikwehluleka kumanyana ngijo lasezintweni ababe bezifuna ngokufanayo. Bakhona ke abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uhulumende wezano PF asivume leso sicelo kodwa umkhokhelo webandla leLiberal Democrats umnumzana Vusi Moses Banda uto kwakhathesi leli lilungelo abazimisele ukulilwela baze balithole.
Ngicabanga ukuthi ngeke baze bakulalele kodwa into ekhona ngeyokuthi umthetho seceleni lethu not umthetho kuphela owaseZimbabwe umthetho owe AU umthetho weUnited Nations uArticle 25 noArticle 13 owe AU ukhuluma ngokuthi abantu banelungelo lokuvota so akuyona indaba ukuthi ubani uyathanda kumbe akathandi into nje okufanele iyenzeke ngoba umthetho uthi makwenzeke.
Kucatshangelwa ukuthi izalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ziyedlula izigidi ezimbili kanti abakulomanyano bathi iningi labo balilindele ngamehlo abomvu ithuba lokuvota besemazweni. Melestudio 7 eJohannesburg eSouth Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Inkampani yendizamtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha kathathu ngeviki phakathi kweHaveron leHarare isithi umango lo awusalethi nzuzo. UMartin Ngwenya weStudio 7 uselethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Ukumisa uhambo lokuphapha kwendizamtshina phakathi kweHarare leHaveron kuza ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni eZimbabwe njalo ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili sebehlile. Inkampani yeBotswana ithi ayitholi inzuzo kubhizimusi lokuphapha phakathi kweHarare leHaveron yikho ibone kungcono ukumisa ihambo lezi. IBotswana ibiphapha kathathu ngeviki phakathi kweHarare leHaveron lokho yaqala lolu hambo ngomnyaka ka-2011. Isikhulumise Botswana umzana Thabiso Lishwa uthi sebemise ukuphapha kusukela ekuqaleni kwayo nale iviki ngesikhathi inkampani yakhe ihlaziya imango engabaletheli inzuzo. Kumiswe njalo uhambo lweBotswana kusuka eHaveron kusiya eLusaka eZambia. Omunye oyiZimbabwe eseHaveron okade eyande ukusebenzisa indizamtshina eHarare uthi ukumiswa lokhu kuyisitshengiselo sobubi bomumo womnotho weZimbabwe.
Ukumiswa kwamaflight aweBotswana leZimbabwe kutshengisa ukukhombisa ukuthi i-trade phakathi kweBotswana leZimbabwe isiyehlile. Uzathola ukuthi ama-flights amaningi lawa ngabantu abadinga ukuthi bethenge izinto eBotswana bethengise izinto eZimbabwe and vice versa. And nxa usuze ukhona besithi sebezamisa ama-flight, it's a sign yokuthi mhlawumbe umkhonomi weZimbabwe inotho lawo has gone down. And abantu abasaboni any kind of purpose ukuthi bebephapha bebeya ngapha bezolungisa ama-arrangements ukhona bethenge bethengise.
Njalo esithi kulakho ukulimaza ibhizimusi ngoba abafuna ukuzokubamba imihlangano yamabhizimusi kumbe izivakashi sekumele siqale ziyedlula eJohannesburg kwele South Africa ukuze sifinyelele ukugada indiza eziya eZimbabwe. Ukumisa kwendiza yeBotswana phakathi kwamazwe omabili kuza ngesikhathi obudlelwano kwezamabhizimusi buphansi kakhulu. IBotswana ivame ukuthenga impahla efika izigidi ezingamachumi amane amapula i-40 million ngenyanga eZimbabwe kodwa lokhu kuyehle kwayafika kuchumi lane lamapula 11 million. Ingcwethi kwezonotho zesithi kungabe kulimaze le bhizimusi yendizamtshina esihamba phakathi kwamazwe omabili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Abasakhulayo beZimbabwe sebelesikhathi eside betshengisela izitaladeni langezinye indlela phansi kwemikhankaso etshiyeneyo egoqela owe this flag tajamuka sesijikile leminye bekhonona kuhulumende ngendaba ezehlukeneyo. Abanye ngabathi umongameli Robert Mugabe sekumele achiye isikhundla ngoba eseluphele njalo esehluleka ukubusa yena lebandla lakhe leZANU PF. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo kuphume imbiko ukuthi abatsha balohlelo lokutshengisela izitaladeni ngolwesihlanu mhla ka-18 lwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu kutshengisela, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Siziba, umkhokheli wenhlanganiso yeTajamuka.
Okuqala thina njengabatsha sithi uhulumende sehlulekile ukusipha imisebenzi njengokuthembisa kwakhe eminyakeni ka-2013. Njalo futhi thina njengabatsha sesikhathele sesidiniwe ngokutshontshwa kwezimali zikahulumende. Isikhwama sikahulumende salahlekelwa yi-15 billion eyamadola e-America ngabantu abalobusela abangafuni ukuzilize lithuthukele phambili. Njalo thina sithi sesikhathele ngendlala eselizweni lohulumende ongafuna ukulalela ukukhuluma kwabantu.
Ungumuntu omusha njalo ngumkhokheli webandla leTajamuka noma sesijikile. Awungitshele, ukutshengisela konke lokhu onikuyenzayo sekulethe utshintsho sesimo sabasha eZimbabwe na?
Ye, ukutshengisela esikwenzayo singathi mina kulamabandla okuhamba esingathi ngama-stages. Ungananzelela ukubana ekuqaleni sakwanisa ukudonsa uzulu wonke ke ukubana abantu ke batshengisele uhulumende ukuze lalela ukhunywa kwabantu. Ndalo uzananzelela indaba yabe kufaka ama-pond sakwenza ukutshengisela ngoba intumali lapho befuna ukuyifaka kudala kodwa lokho behlule ukuyifaka ngoba thina sithi asiyifuni.
Insuku ezimbalwa ezadlula umnumzane Stanley Zorwaza utshele iStudio 7 ukuthi nizobe nitshengisela esitaladini mhla ka 18 Lwezi. Lokho kuyiqiniso na?
Yebo, mhla ka 18 siyabe sitshengisela ezindaweni ezijiyeneyo ezihlanganisele iHarare zeBulawayo lapho-ke esithi thina asisafuni i-corruption njalo lokufakwa kwemali yesicodi okuthiwa i-bond note eka-John Iscariot Mangoska.
Kodwa ngombono wakho kuzoletha ushintsho na ngoba ushilo wathi nitshengisela nibafuni lama-bond note kodwa okusalayo uhulumeni uzowaletha ngenkani?
Esikufunayo yikubana thina njengabantu abakhokhela-ke abantu sikhulume sitshengisele uhulumente ukubana abantu bathi amabhondi nathi kabafuni.
Lo-ke ngumnumzana Gift Siziva, umkhokheli webandla wenhlanganiso yeDajamuka ubexoxa leStudio 7 eseZimbabwe. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Laphla-ke sixoxa uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connections, sihlaziya-ke ngabatshengisela eZimbabwe bekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika ukhangelelwe ukugxila ekuqiniseni ubudlelwano belizwe lakhe lele Greece lapho ehlangana lenkokheli yalelo lizwe. Umthethwandaba wakwele Egypt usulahlele kaChina isigwebo sokulengiswa ebesethulelwe onke waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mohamed Morsi wathi leli cala kumele lithoniswe kakutsha. Izakhamizi zeMangwe eMpoyengzi ezansi emaNdebeleni zikhuthaza uhulumende ukuba agcwalise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasa ngomnyaka ka-2013 ngoba lokhe zilinde inhlelo zentuthuko abazithenjiswa libandla elibusayo elezanu PF. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zengulubeni eMpoyengzi zitsho lokhu ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu egcekeni lamabhizimusi engulubeni bethi lokhe ilizwe lathatha uzibuse akulantuthuko asebethe bayithola njalo uhulumende kabanaki ngitsho ngalutho ngoba isikhathi esinenyi balalela imisakazo yeBotswana bathenga ngcono emavinkilini akhonale njalo basebenzisa imali yakhona kunye leSouth Africa ngoba okwezweni labo kunzima ukukuthola. Inengi elikhulume leStudio 7 likhala ngokuthi ukudla kuyasilela, amanzi aludubo njalo lezikolo zikude, abafundi bahamba imango emide. Unkosikazi esinathi Ncube yena ubike ukuba udubo lwamanzi kunye lendlala lubambile impela esigabeni sakhe, mhlawumbe ngabe bayatholiswa inhlelo zokusebenzela ukudla ngoba izulu lokhe lingakani njalo lohlelo lokutholisa ukudla alukafiki esigabeni sabo.
Swela amanzi nendlala lokuswela nje imisebenzi sisisebenzelela abantwabeni into esihluphayo kanti esigabeni sengululeni.
Izansi yemaNdebeleni ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba izulu lingani kahle okweminyaka ethize njalo izivande kunye lamasimu okulinywa ngokuthelezelwa akulinywa ngoba kungela manzi. Unkosikazi Othilia Ngwenya yena uvumelane lonkosikazi Ncube
ngamanzi lokuswela nje imisebenzi ngoba abantu abethu akhonapha abangasebenza lathi kunje noma sifisa ukuthi siyenze siyaswela lapha sizathengisela khona imakethi yahluka abantu siyalima imbida sihambe sithengisa zigcinisa isibonelo.
Umqoqo wenhlelo zabasakhulayo wezaphu undodana Moyo uthi kunzima ukuba abasakhulayo bahlale engulubeni ngoba akulamisebenzi kumbe inhlelo ezingabaphilisa ngoba uhulumende obusayo uyahluleka nanko labantu babulawa liphango lokuswela amanzi.
Bebezahlala bethi bahlaleleni abatsha. Ngizama ukuphendula umbuzo obuza ukuthi bangaphontanga. Kambe sinje sesesingaka sizelwe kubusa umgabi. Kawukwazi ukusebenza, kawula nkomo. Lanxa abanye asebefisa ukuthatha ngoba sebathathayo kunzima emakhaya lokho besapotwa yini bazali.
Uchani mani webandla lezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi inhlelo zentuthuko azikho engulubeni ngoba impoyens ayilantuthuko indlala ibhahile kuthi abasakhulayo abalamisebenzi.
Bethe hey bogogo libuye lizosivotela sizalakhela izindlu ngale engwizi laphana lingavoti sizalinika amakompresa lapha engulubeni ligebha imali linothe kanti line lihlala liroja for 36 years lokho elitshela into eyi-1 livuma alikuboni ngani ake sikunanzeleleni ukuthi lapha sibuswa ngamatsotsi.
Izigaba eziningi zelizwe zibhekane lendlala ukusilela kwamanzi njalo lemisebenzi ayitholakali. Ilizwe alilamali. Ngimele iStudio 7 misemphoyings engulubeni ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund, IMF, ithi isisuse eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe afakela izijeziso zenotho, kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngemali ngoba lokhu lingalandela izinqumo zayo. Linhlanganiso yafakela leZimbabwe izinqumo ezimbalwa ezibalisa ukwehlisa inani lezisebenzi zikahulumende ukulandela umhlahlandlela wokuthuthukisa umnotho lezinye izinqumo ezibalisa ukungephuli ilungelo likaZulu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Brilliant Mhlanga saqala ngokumbuza ukuthi kambe ilizwe lizagcina lilandela na izinqumo ze-IMF.
Well, okukhona ukuthi konke okwenzakalayo kuyikuqala kokujengisela ukuthi ama inhlanganiso lezi ezinjabo IMF lezinye World Bank lezinye seziqalile ukukhulumisana nelizwe laseZimbabwe njalo zenza amalungiselelo esingathi ngawo ye-post Mugabe period. Yebo kambe kungabe kulezi zehlakalo ezinjengazona esihlangana nazo manje sizobethi abantu laba babancithile babakhiphile kuma sanctions kodwa bathi lanxa kunjalo basese le squared okufanele basibhadale. Ngibona ngazani akutsho ukuthi i-total dislocation ngingakubeka ngesilungu lokho okwenzakalayo kulokhu kuqhubeka besiya besakha ubudlelwano ngokuya bazagcina bebabonile izimali kodwa iZimbabwe ilizwe laseZimbabwe phela singalibali ukuthi lilawo ubudlelwano namanye amazwe anganelisa ukuwaboleka ubaboleka isimali. I-China aluba lungakwazi ukuthi bakhulumisane nayo njalo batshengise ukuziphatha uqotho kwezomnotho lezebhizimusi i-China ingaba lakho ukuthi ibanike ibaboleke isimali. Maningi amazwe mbonakala ngababoleka isimali. I-problem ukuthi baziphatha njengengathi ngesilungu they are spoiled bread.
Kodwa bakhona abathi bona ngabe uMgabe engasuka esikhundleni singabona imali itheleka elizweni leZimbabwe. Ukubona kuliqiniso yini khona oku kumbe kungaqhubeka ikakhulu nqa kungaba lo mongameli onjengomnangagwa?
Umnangagwa ufunwa ngabantu beWest. Ngiyazi ukuthi live njengalele laseBrithani umnangagwa bayamfuna bamenza bambona ngelihlo elithi uyi-strongman bale belief yokuthi umuntu onjengomnangagwa nxa engathetha umbuso emuntwini onjengomgaba kade ngu-strongman kutho ukuthi ilizwe lingeke liphonke ubhidlika lingaqhubeka. Ngokunjalo ingozi ekhona ukuthi amazwe wonke la awe-West anjabo-Britain nxa bemamukela umnangagwa bangakwanisa uku-amphisa wonke omunye umuntu ukuthi athiwe abe-West ukuthi kamukelwe bakhohlwe ukuthi isikliwi lesi sikhuluma ngaso bakhohlwe izinto zonke azenzileyo bagcine se-actually sebebanikeza imali zophetho lolu abantu udingayo.
Kodwa siyasizwe ezinye eziphatha amandla zebandla leZANU-P F ezibalisa yena umongameli Mugabe besithi inhlanganiso ezinjenge-IMF
abalandaba lazo balakho ukuletha intuthuko bebodwa.
Umbuzo wakho lo impendulo yawo asikhangele okwenzakala manje eZimbabwe. Intuthuko leyo mgaba bakhuluma ngayo umbhedo wama points lo lokuhlanya nje okwenzakala elizweni bona besibonayo. Eqinisweni ukuthi balendaba lazo inhlanganiso lezi they ngesilungu ngathi they have a duty as a people abayimpower ukuthi balethele uZulu weZimbabwe wonke jikelele ukuthula le sense of responsibility. Banayo iduty ukuthi bakwenze konke khonokho and ukuze bakwenze konke khonokho kufanele baqale sikulengeje nabanye abantu. Ngamanga lokhu ukuthi bathi abanandaba nazo ngoba sesibonile besithi abanandaba nazo baguguba ngasese besiyakhuluma nazo. Bathi thina masibela lapho ezokhuluma nabo konke wena kube bhadala izimali zonke lezi ekhuluma nabo. Sizwile indaba yena zathi financial institution yana nayo izama ukuthi bazame ukuthi bacele izimali. Kanti yikho konke khonokho ukutshengisa ukuthi bale ndaba.
Hello ke umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma le studio 7 ecingweni esebilitani. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yebona ngenze nguqu eZimbabwe Football Association ithi isixotshe uNdumiso Gumede lo Peter Dube umgcini sihlalo weHighlanders Football Club abetheswa icala lokubhalela iFIFA incwadi bekhonona ngokwenzakala kwezenguqu eZimbabwe kungavunyelwa nanga lenkokheli yeZifa. Kasenelisanga ukuxoxa lezifa ngodaba lolu kodwa uGumede utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kalandaba lokwethulwe yizifa.
Yebo kambe into engitshiya izifa bangipha isicoco sokuthi andoda usebenze kuhle lapha usuyi-honorary vice president enweyiswa abangemuke sona angilashuwa. Kungasenani mina kathesi njengoba ngikhuluma lawe ngikuFIFA Interpol committee ekhangela mayelana lezokuthengiselana amagame. Mina ngisiqhatshwa seHighlanders Football Club. Angilethwanga kuHighlanders Football Club yizifa ukuthi bangathi ay thina sesimbiza umuntu wethu kasuke ngapho kubhoso aphenduke. Abangeke bakumtsholoko ngoba ngisiqhatshwa se Highlanders.
Singathi ke Gumede indaba le isuka ngapi isiya ngapi?
Mana ngikuphe isisu sasendaba. Mhlaka 25 July ngabhalela iFIFA ngibatshela ngokukhonona kwabantu beZimbabwe ukuthi ayibhora lapha lisadlalwa kuhle. iFIFA yathuma ubaba uMamelodi wazacubungula wazibonela yedwa wakhuluma labantu bonke. 25 July ngiyamangala ke ukuthi sokwedlule inyanga posa ezine. Khona bengethesa icala laleli cala bangethesa lona ngilibana kuma social media laba o WhatsApp labo Instagram labo bani bani mina kabanga ngitsheli ngoqobo ukuthi ndoda sikufaka leli cala engcenye udubo lalapho ukuthi ke imithina yami eyalendazi ibingemukeli imibiko ethutsha phandle bekufanele kubuye umfana awozoyikhangela ikompyutha yami ukuthi kanti
kwalangaphi.
Baba
awuzange ubatshayela ucingo yini ubuze ukuthi kanti lidini?
Hhayi, mbatshayelelani ungaphonga uhlokoza imambi izithulele yodwa ngokwabo lokhu.
Hello ke nguNdumiso Gumede umqondisi weHighlanders Football Club obekhuluma lo Gibbs Dube ekubulawayo. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelulwa lamhlanje. Abenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission bathi izizalwane zelizwe ezisemazweni azisoze zenelise ukuvota ngomnyaka ka-2018. Inkampani yendiza mtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha phakathi kweHaveron leHarare. Selugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha ke igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.